lokana ngibona kuyinto enhle ukuthi ngabe sintana izivotha zabo lezi ezikhona kwakhathesi zingatshintshana akubeke izikhali phansi kukhulunyiswane kukhulunyiswane umlotha ukufa kwabantu asontwenhle ivino yedwa baningi kakhulu akukhulunyiswane laba amazwe omhlaba o-United Nations ala-Arab countries kababakhulumise kungabi lo mcabango wokuthi iqhubeke iye phansi
ye kwenye ngazani khonoku kubeka phansi izikhali ngokwensuku ezine insuku zakhona ziphutha kusasa ke ziyagqitshwa khonapho ufisa ukuthi kuyiwa phambili kumele benzeni ngaphandle kokukhulumisana umlotha okunye kumele kwenziwe kuyini njengomfundisi sikile
ukukhulumisana umlotha laba abe-Israeli through United Nations lalaba ama-Arab countries kakungabi lo munye ocabanga ukuthi nxa esithi kube lokuthula abambe omunye izandla omunye aphiwe iy'nduku zokutshaya wonke umuntu kabanjwe kuthiwe khona asikhulumisane umlotha asibeke izikhali akungaliwa ngoba umhlabathi wonke lo esikiwo loba laba mama sibephambanisile ukuphambanisa komunye kakukwenzi ukuthi wena la umlande uye kulwa laye akube le ndlela yokukhulumisana kube lokuthula ngoba ukuthula kubiswa ngokuthi omunye engena angabiseli kodwa ngaso lokubuyiselana sokusenza ukulwa kwakhona kungani
ye singathi-ke nxa sesikhangele kodwa ukuthunjwa kwabantwana labogogo labokhulu kuhamba kwephula inhliziyo khonokho njalo lokubhonzwa khona ngale eGaza akubulala inhliziyo khonokho
kuyabulala inhliziyo ake sikhangele ku-Israel bangaki abathunjiweyo bangaki asebebulele nginanzelela ukuthi abathunjiweyo abe-Israel bazitshwane kulala idamage esiyenziwe yi-Israel ngapha kuGaza ko